sengibone impikitsha eyakudala ngibona bangkhona senza ngazani impikitsha yalonyaka ekuhlangana lo president uMnangagwa ngibona lokhu kwenziwe ngabomo ngabantu abafuna ukungcolisa lokungcolisa lokugcona abanye bethu ngikhulumela lapha ama organization angafika 15 ama credible organizations athenjwe lapha eMathebeleland
okuyiso isizathu esimqoka esenza ukuthi inhlanganiso yakho mhlawumbe lezinye ziphume kulo umanyano weMathebeleland collective kuyini lisolani ngokuthi lamhlanje nje bebehlangene kuyini elingakuthembiyo ngabo ukuthi bengaphuma lesisombululo kudaba lwegugu round lezinye ezikhathaza isigaba seMandebele
sabona ukubana ukuxoxisana lo hulumende njengeMathebeleland collective ngaleso sikhathi kwakungancedi ngoba uhulumende nje kumbe singathi izana uPF idinga indlela yokubana isebenzise abantu so yayisebenzisa khona phana lakhathesi lokho isebenzisa abantu ingasikhangele nje khathesi abantu bayathunjwa bayanyamalala abanye basemajele indaba yegugurawundi leyi lakhathesi akulalithoswile nje ngodaba legugurawundi ngoba vele abantu abafeza igugurawundi kusukela upresidenti ngokwakhe le asodialogue eleqiniso asoxoxisana okuleqiniso ngoba nxa sikhangela izenzo zikahulumende kutshengisela ukubana haji udaba lelombhuxazi wegugurawundi akulalutho asabelenzile abaluthathi serious last week nje omnye uminista uMtswanga Monica ukhulumela eceleni ethethisi Robert Ndlovu esithi uyi-minority, righteous minority etshengisela okudelela etshengisela umbono wegugurawundi okhangelela abantu abavela eMathebeleland phansi sithatha njengama second class citizens siloku kuyatshengisela ukubana hayi abakho serious ngabe uxotshiwe nje uMonica yena lo ngodaba lonalobo ngoba ezinye indawo abantu abakhuluma kubi ngamajuda esithi anti-semitism laba ngavumi ukubana umbhuqazi wamajuda wabakhona bayaxotshwa kwezinye indawo uhulumende nxa e-serious ngabe uMtswanga lo waxotshwa njalo ngabe ba-serious ngabe sokule mpumela ngabe sokule outreach i-truth telling yokuthi kwahamba njani kugugurawundi e-independent akhona ukuthi sibe lamaganyana ayi-4 lembuzi eziyi-2 zisithi zizakhuluma iqiniso ngokuthi imbuzi zabulawa njani ngamaganyane kumbe ngamakhanka kusobala ukubana kuzaphuma ini story sesamaganyane ukubana yiwo angabanqobi so hayi ngokubona kwethu sabona singasuthiseki ngohlelo lokuxoxisana lolu ngoba uhulumende kakho serious ngodaba legugurawundi.